Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 2 kuMpumpu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Position yethu very clear ukuthi ama elections la omlangagwa bazangawine ama elections ngalokho asibona ukuthi uyabe addressa njani thina sithi akube lokhetho olutsha.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo asedalela ephalamende kawasoze ahambe eMount Hampden kusasa ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esungula inhlelo zedaleleni.
Ilizwe alisuze libe lokulibanjwe e-transom ngenxa yokuthi kona kulamanye abantu abafuna ukubheva engathiwa khona bangamaqanda kumbe bona abathini labanye abantu. Sesidlulile entweni ezokhetho.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi kuyamangalisa okwenziwa libandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uthuthukisa okumangalisayo umnotho wakwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo asedalela ephalamende kasoze ehambe eMount Hampden kusasa ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esungula inhlelo zedaleleli. Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC uthi benze isinqumo lesi ngenxa yokuthi ukhetho kalikhutshwanga ngemfanelo eZimbabwe. Umkhwananzi uxoxa ngalolu daba loGibbs Dube oweStudio 7.
Iposition yethu very clear ukuthi ama-elections la omlangagwa bazangawine ama-elections ngalokho asibona ukuthi uyabe addressa njani thina sithi akube lokhetho olutsha olumgceke oluzatshengisa ilizwe umkhokheli abekhonjwe ngabantu ukuthi uzibani ngengisimfunayo bekhetha ngentando yabo okungela kuwethuselwa okungela kubanjwa ngamandla.
Likutshoni khonokho ukuthi lingayi edale lephalamende
kwamanje umnumzana umlangagwa thina asimrecognize njengo umongameli weZimbabwe ngalokho ke uzahamba yena i-addressa imiduli yakhe labantu bakhe ababe bekhona bonabo kodwa imeseji yabe isihambile ukuthi hhayi izindaba yeZimbabwe ayikahlaliseki kumele ilungisiswe sikhangelele isadakhi ukuthi ingenele ilamule kube lokukhulumisana kube le-transitional government ezakwenza ukuthi kube lokhetho olusha.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa laba kubadla le-ZANU-PF party kohlani liphinde ngokhetho ukuthi lungenziwa kwele Zimbabwe ukhetho soledlule ngakho ke selidumele edlula pholi nalizamani.
Thina asilali labakucabangayo lokhu ayisiyo ntando yomuntu ukuthi ukhetho lolu lwenziwe. Ukhetho lolu kumele lwenziwe ngenxa yomthetho yeZimbabwe le mthetho yesadakhi le mpumela yama-observers ayekhona elizweni ekhuluma ukuthi hayi ukhetho lokuhambanga kuhle kufuze kwenziwe ukhetho ngendlela eqondileyo.
Kodwa phela nxa abanye bekhangela bathi linangwenu kungazana lenzi konke okumele likwenze lathuma bani kusadakhi khona ngale njengoba ke abantu bengabonakali baye kusadakhi khona le.
Abantu ababesiya kusadakhi akulani lokuthi babonakale. Kuqakathekileyo ukuthi bahambe imeseji ifike kukhulunyisanwe izinto zakhona zenziwe. Ayisiyo yonke into eyenziwayo emele ichaywe kumphakathi. Okunye kuyenzakala esinganike sikhiwa behind the scenes kusetshenzwa impumela yakhona yeqakathekileyo nxa isiphuma ukuthi hayi kwasetshenzwa kwaphuma lalokhu okubambekayo.
Kodwa nxa sibuyela futhi kudaba lolu lokuthi alihambi edale lephalamende singathi kuzalinceda ngani khonokho baba Mkhwananzi?
Kuzasinceda ngokuthi vele thina sithi khonokho ukhetho lokuhambanga kuhle lokhu ikutshengisa imeseji kakhulu kumnumzana umnangaga ukuthi hayi wena waqilibezela asikurecognize sifuna kube lokhetho olusha eZimbabwe. Uzabona ukuthi kuzasinceda ngani, uzabona ukuthi kuzahamba njani ngoba thina sithi hayi ukhetho vele kalenziwanga. Ubaba umnangagwa yebo ukhona uhlezi kodwa hayi kacotshwa ngabantu beZimbabwe okuyikho esifunda ukwenzakala ukuthi kube lokukhethwa komuntu okhethwa nguZulu jikelele weZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela iZANU-PF Central Committee.
Loku kabe uchengisa ubhanqa babo nqa bengabona kufanele ukuthi abahamba bayenza i-swearing in bafunga ukuba ngamalunga egale le-parliament bese ukuthi ke sokusiyavula leyo parliament bese besekela ukuhamba akula nto ezama imelele bona ilizwe alisuze libe lokhu libanjwe e-transom ngenxa yokuthi kona kulabanye abantu abafuna ukubheva engathi akona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathini labanye abantu sesidlulile entweni zokhetho lezokukhankasa sokufika isikhathi sokuthi ngabe kathi sesenza into zokwakha ilizwe dinga ingqubela phambili yokuthi wonke umuntu athole amela kuthole njalo sishiye ilegacy enhle
ye kodwa ke kwelide bayakhonona bathi phela vele ukhetho aluqhutshwanga kuhle njalo lo mongameli bathi ukuthi asuye phela okumeti ngawo esikhundleni lesi so khonokho ke yikho ngazani kuyahlupha kholeji
babuyelani ke ukuzenza i-swearing in qala i-parliament nakuma-councils lapha sibabonele lapha kobulawayo umeya walapha kobulawayo owakhethwa yibo ubaba ukholdan siyambona kuyagidi masisi uyazama ukubabhalabhala lapha uthengiseni ukuthi yena sesebenza usesukile ekucabangeni ngokokhethu sekhangela ngokuthuthukisa ubulawayo okuyinto enhle esincomayo nxa umuntu esethe wangena esihlalweni akhangele ngokuthuthukisa indawo lokho kwabo abasekwenza ukuthi besola kathi esumongameli anti uvela ungangale i-United Nations General Assembly lapha afike kona wemukeleka njalo wazi waphiwa le thuba lokufaka ispeech sakhe okutshengisela ukuthi kona umhlaba wonke jikelele usukuvumile ukubana umongameli weZimbabwe ngubaba uMnangagwa pho laba abalokhu befuna ukuphikisa baphikisa bebingaphi ngoba nxa bephikisa phela kumele ngabe ukuthi abasekelwa ngaba yiwo phela o-United Nations labo-sadal lake wonke kodwa siyabona abantu bonke sebekuvuma kathesi nje lapha kumpelaviki le edlulileyo sibonile lama-sadal ministers bephuma bethakazelela ama-elections ayizwa lapha ezimbabwe okutshengisela kona izigaba zonke ziyaphambili ziyahamba ziyavuma sezikhangele ingqubela phambili pho laba abalokhu befuna
kutshoni vele khona ukuthi nxa bengafuni ukuthi balalele umongameli lina ngokubona kwenu
yuma ngamahlongandlebe nje uphela njalo kungabantu aba-selfish kakhulu ngoba ngabantu abafuna impumela ezimbili kibo kuphela ekhethweni impumela yokuqala yokuthi kona yibo abanqobileyo esibili babedlebelezele kuphela abavumi ukuthi kona kona ukhetho lulokunqoba lokunqotshwa so abantu abanjalo angazi kona basebenze kanjani ngoba nxa usiye ekhethweni vele ungena ukwazi kona uzanqoba kumbe uzanqotshwa
umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezikhayelele ukuthi inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi ye-Afrika i-SADC izangenela eZimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwanga kuhle. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change elifisa ukuqhutshwa ukhetho kutsha lalo lithi lisakhulumisana labakhokheli bamazwe aphansi kwe-SADC ukuthi bangenele. Ekuhlaziyeni lolu daba sixoxele umnumzana Stevenson Dlamini ocubungule ezombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe e-National University of Science and Technology.
Ngokunanzelela imithetho elawulisa i-SADC inogatsha okuthiwa yi-Troika yilo ugatsha olukhangela izinto ezihambelana lezombusazwe eziphathelane namalunga e-SADC esingakukhangelela mhlawumbe ukuthi ingenelela njani ingangenela ngokudala ithuba lokuthi laba abangathi abazwani bathole ithuba lokukhulumisana yazi abantu abaningi bakhangelela ukuthi mhlawumbe i-SADC singalisa kumbe ibutho hhatshi mina ngokunanzelela kwamamboni ngaze kufike lapho isigaba esingabanje sanxa ngokunanzelela indlela okuthutha ngayo ngicabangele ukuthi izaletha ukukhulumisana phakathi kwamandla aphikisayo laleli elibusayo ukuthi kube lokukhulumisana kuthole indlela yokuxazulula ingxaki evele yakhulunywa yiSADC.
Imithetho ekhona ipha iSADC amandla okuthi ingabamba ngamandla na iZANU PF nxa engafuni.
Nathi masikhangele ngomthetho wayo iSADC esikhathi ama-SADC guidelines. Ayinani nokuthi ubani uyafuna ndiyafuni, imithetho yabo icacile. Bese kusiba lalokho okuvelayo ukuthi bakhangele ukuthi indlela engabe isenza kube lula kubalulele ukuthi kuchazulule lokhu yiphi. Ngoba asikho ukuba ngamandla ngazo zonke isikhathi okuchazulula ingxaki. Mhlawumbe singangenela kwezomnotho iphambanise, mhlawumbe ifake indlela zokuthi izibambe ngamandla abangafuni ukuqhinisana nabanye izobakhulumisana. Kodwa layo iZANU PF kumele ibe ivumela nayo ukuthi yanelise ukuxoxisana namanye amabandla lawaphilisayo.
Sizwe abe-TCC okwesikhathi eside bekhuluma ngokuthi hayi bafuna ukuthi ukhetho lube luqhutshwa kakutsha. Ukubona kuyinto engenzakala nale.
Masilokhu esinanzelela indlela kulokhu kuvela ngayo, amathuba akhona ngathi aningi. Mina kunanzelela ami mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla lawo mabili, kodwa ukuqala kutsha kokhetho ngathi amathuba akhona anipha, angathi amathuba akhona ngathi anciphile, kodwa ngathi amathuba angathi ayamela ngaba ekukhulumisaneni lokuxoxisaneni kwamabandla omabili ukuze bathole indlela yokuthi kube le ngxoxo naphambili.
Sikhangela lapho ukuthi lokhu kwake kwenzakala ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009. Nxa kungaba lokukhulumisana kumbe kubunje uhulumende womanyano, kungaba yinto engaphathisana okwesikhathi eside siya phambili njengeZimbabwe.
Ye, ngathi into emqoka ukuthi xa ilizwe libe namabandla angaphathisanayo efika esigabeni sokuthi awelelane ezintweni ezimqoka, kuyaletha intuthuko kwezempilo njengoba sakubonayo ngo-2008 ku-2009 ukuthi uhulumende onjalo waletha ukukhuphuka komnotho. Kodwa kule bazelelo ukuthi kukhona okunene okwakuvele kukhona okungekhoyo kathe ongafinyeza amathuba okuthi mhlawumbe ngikhuphule, kodwa ukubambana vele mzama kwayo ukubambana kuyaletha ithuba. Ngakho-ke uhulumende wokuxoxisana wokubambisana kungaletha impucuko kwezomnotho.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ocubungule zombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe eNational University of Science and Technology ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyaziqhenya ngokuthuthuka komnotho welizwe olungiswa ngabadabuka eZimbabwe. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uMnangagwa ugida eziqhakezela ngoba umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Wethule lamazwi namuhla emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference eVictoria Falls okubuthene iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi lengcwethi ezihlaziya ezomnotho. Esipha umzekeliso walentuthuko, uMnangagwa uthe kuhulumende wakhe imigwaqo isisakhiwa izifundiswa zakuleli ngentengo ephansi kakhulu. Osekwehlukile lohulumende wayizolo athi wayeletha omanjinela bakwamanye amazwe ukuzokwenza umsebenzi munye. Wengeze esithi Notholo ubuye njalo wakhuliswa luhlelo lweintwasa abalwethulwayo kubalimi bemaphandleni kanye lendlela ezehlukeneyo zokulima ingqoloyi athi zinceda kakhulu ukulisana lendlala.
Sasasungula indlela zokulima ezintsha ebantwini ngohlelo lwepfumvutsa. Savula ama-regations, khuluma kunje silengqoloyi eneleyo nenzuzo yethu esizenzela yona. Kwezokwakhiwa kufuze sikhuthaze abantwabethu ukuba ngamanjinela, basakhele imigwaqo, amadamu, njalo lokhu sikwenza loba siphakathi kwama-sanctions. Lelizwe liyakhula nxa siqathanisa lamanye kuzwekazi lomhlubulo we-SADC.
Lokhu kufakazwe njalo ngumgcini-ncebo kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube othi kusukela ngomnyaka ka-2021 eleZimbabwe selikhulile landlondlobala kwezomnotho, njalo lokhu kusazoqhubeka.
The economy remains on a positive growth trajectory, having recorded in-peak growth rate of 8.5%.
Umnotho wethu usaqhubeka ukukhula ngendlela encomekayo. Ngomnyaka ka-2021 sakhula nge-8.5%, saya ku-6.5% kumnyaka ophelileyo. Uphenyo luthi izwe leli likhula kakhulu emhlubulweni weAfrika lakuzwekazi lonke, njalo impawu zikhombisa ukuba sizakhula njalo nge 5.3% ekupheleni komnyaka lo.
Uncube uthi lokhu kudalwa inzuzo yezomnotho wakuleli egoqela ukwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye ezokwethekelela ilizwe kumbe i-tourism kanye lozokulima. Kodwa ingcwethi ecubungula ngezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uyakuphikisa lokhu.
Ubufakazi busesikhwameni semali sikaZulu. Uma singene ezitolo ukudla akuthengeki emakhaya. Ontanga bachubechona bebhotabhota ula msebenzi. Imali yethu yona ama-bond iyaphephuka. Phinde izibhedlela azila mithi, izigulwane ziyabhubha ngenxa yokusilela kwemithi. Imigwaqo ibhilizekile, akula manzi empompini, izitimela akusela emadolobheni, akula mabhasi.
Kumhlangano munye, unkosikazi Rosemary Mpofu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe kwethule ukudana ngezinga izizalwane zakuleli ezingasathembi ngayo uhulumende wazo, esithi ngokwenzeka nyakenye akusela ogcina imali ebhanga. Uthi ingqobe isikunkokheli ukuze lokhu kulungiswe.
They tell you what happened in 2008, which we are all aware of, not once, but again in 2018-2019.
Bayakutshela ngokwenzeka ngo-2008, lathi esikwaziyo. Kwaphinda njalo ngonyaka ka-2018-19. Kwenzakalani kwabempentsheni? Ngikhuluma ngabazali bethu. Kodwa ukuba sikaqhubeka singakukhonzi lokhu kulungise, kasiyindawo njengelizwe.
Umnumzana George Kubamathanga, umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezimali olwe-Finance, Economic Development and Investment Promotion, utshele umnangagwa ukuba ingcwethi lezi izolo zethule ukuba ilizwe leli ukuze likhule kwezomnotho kufuze liqale ukusebenzisa imali yakuleli i-bond note. Uthi zikhuthaza njalo ukuba uhulumende alwisane lokuthengiswa kwemali ngokungekho emthethweni. Emaphethweleni omhlangano lokusasa kukhangelelwe njalo ukuba kuphunywe lendlela ilizwe leli elingathola inzuzo kulabo abathengisa ngokungekho emthethweni okugoqela otshekeja. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezimbili ezalungisa amajekiseni okwenqabela igcikwane le-COVID-19 sezithole isicoco se-Nobel Prize in Medicine. Abathole isicoco lesi ngosikhucamfundo Kathleen Carrico ose-Sagan University, lo sikhucamfundo Drew Wiseman owe-University of Pennsylvania. Ababili laba balungisa ngesiphangiphangi amajekiseni okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu kubikwa abezindaba abe-Reuters. Owayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump ubesemthethandaba namuhla e-New York, lapho abhekane khona lamacala okuqamba amanga ngesisindo sempahla alayo ukwenzela ukuthola izikwelede emabhanga. UTrump uthi ubesemthethandaba ngoba ufuna ukulungisa igama lakhe elingcoliswa ngabantu. Uthethise umtshutshisi omkhulu we-New York unkosazana Leticia James esithi usetshenziswa libandla lama-Democrats. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso enceda abantu abalomkhuhlane wezithuthwane isilenhlelo ezimbalwa eziphathelane lokufundisa abezempilakahle kanye lozulu ngomkhuhlane lo, kubika uMark Peter Ntambe.
I-Epilepsy Support Foundation of Zimbabwe ithi iqhuba inhlelo esitshetsheneyo ngoba abantu abaningi bengawazika kuhle umkhuhlane wezithuthwane obangelwa yikungami kahle kwemizwa, amathumba lokunye. Unkosikazi Nandi Mpofu kunhlanganiswa le uthi kumele abantu babekwazi ukuba umkhuhlane lo ubangelwa yini ukube bewuzwisise.
Ngoba kuke kwaba lenye indaba esike sayihambela uticha engafuni ukuthi ethi yena akakwanisi ukuthi afundise umntwana ole zithuthwane eklasini yakhe. Okwenza ukuthi umzali wathisa umntwana wesikolo.
Umnumzana Tauri Katsuitu, umqondisi we-Epilepsy Alliance Africa esebenzelana le-Epilepsy Support Foundation Zimbabwe, uthi kulabanye-ke abacabanga ukuthi umuntu olomkhuhlane wezithuthwane waloywa, uthi okwamanje bafundisa uzulu ngalesi sifo.
We want to say to people in general, epilepsy is not caused by witchcraft, but it's a chronic condition caused
by
trauma. Uthi isebenza inhlelo ezimbalwa ezokufundisana lozulu ngesifo lesi sezithuthwane.
We have trained 200 village health workers in Simba District, where we capacity developed.
Kunje sesafundisa ama village health workers abangu 200 kuZimba.
Unkosikazi Isabel Maphoso, lolwazi phezu kwesifo sezithuthwane njalo ephila laso, uthi lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kuzafundisa uzulu ukukhangela izibonakaliso ezithile ezikhomba ukuba umuntu ulesifo lesi kumbe hatshe.
Maybe umuntu uyawa, or maybe uba kulena bayithi silent seizure. Ukuthi umuntu uyakwanisa ukureacta in a way ukuthi ayisazwa, uyakwanisa ukuthi labe lukhuluma kunje khona ungizwe sengikhuluma ngenye into ungayizwisisiyo, uphuma ukumbona ngisukuma ngiphakamisa isigogo ngihamba.
Uthi isimo sezithuthwane siyabili
le akuthiwa i-convulsion, eyokuwa umuntu eqalisa ukuphuma igwebu, omunye ngabachemayo, abanye ngabayenza iphu, omunye ngophumba ukuba le convulsion nje ephuma igwebu. Bese kushiwa lo munye umuntu yokuthi uyakwanisa ukuphumba ukuthi engxenye ngiyaphika ngisesitofini, uphumba ukulala ukasengi, maybe sendinamatheli esitofini.
Unkosikazi Charity Nemakonde, olomntwana olezithuthwane, uthi abantu abaningi ngabawuzwisisa umkhuhlane lo.
Lokho kutholakala ngoba basesekhona vele abangakaboni, abangakakuyamukelizisa.
Uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu olesimo lesi alandele akutshelwa ngabezempilakahle.
Awo uthi i-medication yabo singayekeli, uhamba labo kuma-review, udokotela singakunikile, siqhubeke sibahambise sibanike imithi yabo ngokufanele. Umuntu angathola i-medication yakhe kumbe umnekuthi une-medication yakhe ifana asikhathi okuningi nxa isindishwane zabo nomuntu nxakade nathi ekusebenza ntamba umuntu sekasukumeta ntamba nokuphila mezuke ingozi kakhulu kuba
abe Epilepsy Support Foundation eZimbabwe bathi bakhankasa ukuba imithi edingakalayo itholakale endaweni eseduzane lozulu noma lingazakali ngokugcweleyo. Inani labantu abalesimo sezithuthwane kwele Zimbabwe kubikwa ukuba bafika phose ingxenye yesigidi 500,000. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abezindaba abeReuters bathi lokhu kudingwa abadilikele ngumgodi weBay Horse Mine eChakari, lapho okubhubhe abalitshumi lantathu 13. Abaphathi ntambo bakahulumende bathi bazama ngamandla wonke phansi kohlangothi lwe-Civil Protection Unit ukuhlenga abasemgodini lo. Izihlobo labangane balindile phandle komgodi lo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulakho ukuba abanye abasemgodini lo sebethabalele.
Inkinga yokuthi nxa sikhuluma ngama small scale miners, omachekecha labana makorokoza, kakulaqiniso ukuthi bangaki. Umgodi wakhona kawaziwa ukuthi mubi kumbe muhle kanjani. Yikho kuzahlupha ukuthi nxa vele ulohulumende ovele ongakhona iqiniso, so kuyadingakala ukuthi kube lama-experts e-mining abavele besazi ukuthi umgodi wakhona wawumi njani. Kodwa nje inkinga kathesi ukuthi nxa wadilekela kulabantu abaphakathi, sokufanele kudingwe abantu abakwaziyo ukuthi babakhiphe nxa besaphila.
Kambe ubona zani-ke eZimbabwe bakhona abakwaziyo abalolwazi lokuthi kumele kubanje njani khonokho?
Asimiye sithi bakhona, kodwa abasezela baswelakale kakhulu ngoba kule migodi emikhulu, onke mine oZimplus zabo wange, kutsho ukuthi kulabantu abavele bekhonani. Kodwa ngikhulu bazadonda ngoba lapha sikhuluma ngamakorokoza ukungasibuthi kakhede ngikhathana ongana onganani ayinto yakho niyashupha sokudingakala vele ngxa abantu abavele South Africa abangathi bele experience yokukhipha abantu emgodini.
Ye, ukutsheketsha khonokho abakwenzayo singathi kukhanya ngazani kuyamemetheka kwele Zimbabwe ukuze kungenzakala into ezinje kumele kuzweni.
Into ekhona ukuthi uhulumende wethu kwaba liphutha ukuthi wanika omatshekitsha ibizo elihle lithiwa khona ngama-small scale miners, hayi laba ngamatshekitsha amagorokoza. Akufanelanga ukwenzakale khathesi ku-21st century ukuthi kulabantu abangena emgodini bedonsana ngezintambo bethwala imigqomo bengela safety. Umthetho wakhona vele awusho ube khona ukuthi awufanelanga kule bantu abembayo emigodini engelamaphepha engelama-license. Lapha sikhuluma ngohulumente ovele ejayela izinto zobudlwangudlwangu. Yikho khathi esisokusula abantu abajabalehleka. Asazi ukuthi kule minye imigodi eminingi neki mfowethu okutshele khona kusifa abantu lapha nje kubele ingozi ukuthi bavaningi kakhulu.
Nxa sizikhangela-ke siyabona izihlobo labangani bamile phandle komgodi wonalowo bemele ukuthi ngxaye kungaba lobubelo nje abanye bephume khonapho. Futhi ubona zani wena baphuma yini kumbe lapha sokulobuzima na?
Sokulobuzima ngoba vele phela nxa sikhuluma ngemgodi e-official kuyabe kulama safety equipment phakathi, kulama breathing apparatus la kunekho khona laba abembayo nje omatshekitsha lapa amagorokoza vele bangena emgodini engela lutho. Angikholi ukuthi kungabe kuyinhlanhla sibili nxa besaphila, kodwa phela ngaye uhulumende ngukhulumente osisiseka ngavele sowagijigijima kudala wangenisa abantu abakwaziyo ngapha kugejwa amakhathapilela wegeja ekhepha ngolunye uhlangothi. Kodwa vele angibona ukuthi lapha sokumele abantu sebebele akulalutho ozasukakala lapho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 eseHarare. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokubingelelana.
Sanibonani emsakazweni, sanibonani. Igama uJosin Siziba, okwamanje ngikhuluma ngeSouth Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikobulawayo, amagama azo. Ngithanda ukubingelela oqala uPrudence Mkhwebu, kubuye uMbalenhle Mkhwebu, sokusiza uSilethemba Mkhwebu, uZumuzwethu Mkhwebu. Ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngithanda ukubabingelela kakhulu. Ngibingelele lezihlobo zami ngezindawo. Ngibingelele udadewethu osesiganda obizwa kuthiwa nguNaphilelani. Ngizobingelela usisam omncane ohlala koBulawayo eNkulumane kosesibile, igama lakhe engusuku oluhle ubizwa ngokuthi nguNakhuluza. Ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa nguLunga. Into esendingelela lani bafakazi.
Sanibonani kuStudio 7, igama lami nguNobuhle Ngwenya odume ngelikaMasithela. Ngiyabingelela abazali bami eBhinga, uKhulu Ngwenya logogo kaMhlengi. Ngibingelele abafowethu uBeke, uDudu, uTwa, uMboni, uMelu noCinathunjana uLubelihle. Bese ngibingelela izingane zami uNobukhosi Londodana, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba. Banengi bona Nkosi yami. Nonkosi noSiya, loMelokuhle, loSimisimi, loSindiso, uFarayi, umama kaFarayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
Kustudio 7 linjani balaleli? Hayi, obutisayo nje nguNcube. Umfana kagogo obudisela phe South Africa. Ake ngisathanda ukubulisa i-Olet Dami kwele nsuza le eSdahala. Hayi, ithi impila yephambili khona ngapho.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayoze yenu. Live Talk namuhla sixoxa ngokungenziwa ngamabandla aphikisayo ukuze kulungise ezokhetho kwele Zimbabwe kulandela olwaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka athi kalwenziwanga ngemfanelo.
silu kuba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube nisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.